akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuke abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili, simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious. So ilizwe nxa lime ngendlela elimi ngayo, akunasikhathi sokwenza ukuhlekisana lokwenzayo. Asikhulumeni ama-issues astraight ayiwo okumele akhulunywe futhi ngendlela okumele kukhulunywe ngawo. Singawalulaza sowenza amajoke kuyalimaza abanye abantu ababemlaleli umongameli. Kwathi ukuthi umuntu loku asithathi serious and utho ukuthi izinto lezi ezisihlupha yena kuye kazi mhlungu. Uphume sithi yena eplazini lakhe inyama uyayidla anytime ngokuningi abufunayo. But ngaphe sithi thina sizimbhida la magwidi. Yena abecabanga ukuthi uyahleka, uyabecabanga ukuthi uthini, uhleka nabantu but kwakuvumi. Ngayo ilizwe lime kuhle, yonke into i-right, abantu bekhululekile, bonke into i-right. Angaze ajoke njani lathi siyahleka naye. But kakuvumi okwakhathesi ngoba ilizwe kale mangakuhle, izinto azikho right. So angahlekisi ngento ezihlupha abantu. Kukhona lokhu kuyamenza singamthathi serious.
Kambe kuyikuthi ukwenza ngabomo na kumbe yena uyabe engananzeleli ukuthi abanye abakuthandi lo?
Okokuqala, njengomongameli kumele uthenga kakhulumi aqala kucabanga sise akwazi ukuthi noma yiliphi ibala likhulumayo, noma yiliphi lapho kulo easy khona, kulo D khona, kulo bani khona, kulabantu aba-analyzayo wonke amalayini akhulumayo, nabantu balalelisisa yonke into ayikhulumayo. So ngombono wami ukuthi uyabe khuluma esazi ukuthi ukhuluma ngoba i-ofisi yakhe ayimvumeli ukuthi akhulume engazi ukuthi ukhulumani. Once kungaba lomongameli uthi uzinika ithola ukuthi uyakhuluma engazi ukuthi ukhulumani, sizaba le problem. Uzakhuluma ezinye izinto ezizathisa ilizwe yena sithi uyahlekisa kathi sephambanisa. So yonke into ayikhulumayo kumele kube yinto ayithoyo aqiniseke ngayo and azimisele ukuthi lokhu yikho ngokuthi abekwazi ukuthi akhuluma ngakho.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi yena bakhona abakufunayo ukuthi aqhubeke ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Uthini wena ngakho?
Unamanga uNick Mangwana. And abantu abanjengamNick Mangwana yibo abantu abamisilide umongameli. Yibo abantu bokuqala umele bemtshela ukuthi ngiwomdala, hayi hayi hayi, yehlisa ukuhlekisa kwakho, ungahlekisi ngalokhu, ungahlekisi ngalokhu, ngoba serious, ngoba ilizwe kalimanga. Ngabona umongameli esithe phambanisa into zingahambi ukuthi athi bona kuye bagidumele ukuthi hayi uright, abantu bayakufuna khona lokho. Unamanga kula bantu abafuna ukuthi umongameli abe-exposed ngendleleni, ahlekiswa zahlezi nangabantwana besikolo. Ufuca abantwana besikolo sebesenza ama-jokes ngamagwili lombhida into yakhulunywa ngupresident, yena athi abantu bakufuna khokusebelulaza umongameli. Ayi, sikho kurong. Yibo abantu abaseduze lomongameli, yibo spokesperson bakhe. Yonke into ayikhulumayo kumele bebekwazi ukuthi ukhulumeni esithoni and kube yinto eyiyo abakwazi ukuma ngayo, hayi ukuthi kudlalwe ngabantu ngendlela enje. Unamanga kakhulu uNick Mangwana.